obulawayo namhlanje uvuke evinjwa ukuba angene enzikini yedolobho. Wonke umuntu obeqonde khona ubesehliswa emabhasini ekhamaniswa ukuba abuyele emakhaya. Akula muntu obevunyelwa ukuya loba emsebenzini. Abezombusazwe uZulu kunye nabalwela amalungelo oluntu baveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokushukuluzwa kwabantu. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu inyathela likahulumende.
I-coronavirus kayivikelwa ngokuthi wethusele kumbutsha abantu, uyafundiswana, kucetshiswane lozulu, kubanjiswane. Ungumkhuhlane odinga ukuthi uzulu azwisise, uzulu abambisane laye uhulumende ukuze avikeleke. Lokho esikubone namhlanje, amasosha lamapolisi esethusela abantu, kungakhathalekile ukuthi umuntu ulesizathu esihle okungakanani sokuya edolobheni evinjela ukuthi ekabuyele ekhaya. Yisigukhula kunje esingamukelekanga, yikwethusela abantu okungamukelekanga, yikwephula amalungelo abantu okungamukelekanga, yinto engafanelanga ibe khona. Kumele kusetshenziswe ngokomthetho, ngokufundisana, ngokucebisana, hayi ukwethusela abantu lokwephula amalungelo abantu ngendlela esikubone ngayo.
Osakhulayo wakobulawayo uNdodana Moyo ngomunye wabasole isehlakalo sanamhlanje.
Isehlakalo esenziwa ngamasosha namhlanje ukutshaya umphakathi kungela sizathu kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abahlali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ma uhulumende engakunanzeleli, ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyisele. Abantu balambile, basuswa emakhaya liphango, basuswa emakhaya yikudubeka yizibhedlela, bayatshaywa nje kuphela kungelalutho. Yisenzo esibi kakhulu, siyasisola njengabahlali beZimbabwe. Pho sasikhuphelana umbuso wamabhunu, nxa sizaqhubeka phambili sihlukuluzwa ngumuntu omnyama elizweni eselikhulule kudala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo, umabhalane we-ibhethi likaZulu, usole ulaka oluvezwe ngabezomvikela namhlanje kobulawayo.
Kulusizi ukubana amapholisa ahlukumeza izakhamizi ezingalacala ngenxa yokuthi bona abazuzanga iholo ngendlela kodwa bekukhangelele ngayo. Amapholisa yiwo abangela ukubana abantu bephile nzima, ngoba yibo bazikelele umbuso omubi kangaka. Batshaya abantu, abantu bangathi bayatshengiselela, bayabatshaya, bayababopha. Abantu abangalamacala bangathi behamba bethinga ukuziphilisa, amapholisa abahlukulezayo. So ngibona ngazathi kulusizi ukuthi amapholisa akhiphe ama-frustrations abo ebantwini abazidubekelayo. Bayamazi umuntu obahluphayo, bayamazi umuntu ukuthi uhulumende abamdefenda daily ukuthi ngiba badubekisayo, kabekele ukuhlupha abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uthi baphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela.
Sizwa thina njengebandla le-MDCT siphatheke kabi ngento esiyizwa kuthiwa iyenzakele kobulawayo. Akukwazi nje ukuthi elizweni kuvuke sokutshaywa abantu, sokuvaliwa abantu abasakwazi ukungena etawuni, ngoba impilo yabantu iyaziwa ukuthi lapho. Le mibiko le ethiwa izimoto zilimele, sizozama ukuthi ama-MPs ethu lawa asephalamende, asizukuzama, sizoyenza le nto. Ama-MPs asephalamende awubuze umbuzo iparlamente uma ihlala kusasa, ma ngabe kunesikhathi sembuzo ukuthi kanti kuhamba njani, kwenzakalani, abantu batshaywa. Mangukuthi le mbiko esiyizwayo ingakhona ngendlela esiyizwa ngakhona, hhayi kushaqisa umzimba lokho, ukuthi uhulumende ngempela angathitha abantu ngale indlela.
Umnumzana Khaliphani Phugeni uqhubekele phambili ecela uZulu ukuba angaphatheki emisebenzini emibi ezenza isenzo samapholisa sibe yize.
Sisazama ukuyilandelela ngempela le into siyithole ukuthi kanti kwenzakalani, abantu bavuka nje sebethaywa kangaka. Siyacela-ke abantu bakithi bangayenzi anything ezonika i-excuse yokuthi balinyazwe bathaywe, balinyazele le moto zabo. Bahlale emakhaya, ke sizame ukuyilandelisisa le nto sizwe ukuthi kwenzakalani.
Isikhulumi sabakubutho uLieutenant Colonel Alphonse Makotore uthe ebuzwa ngesenzo samasosha lamhlanje ezweni, wathi yena ukukhefu kazi lutho. Inombolo zalabo athe bamele bakhulume incingo zabo bezingemukelwa muntu saze saya emoyeni. Isikhulumeli samapholisa U-Assistant Commissioner Paul Nyathi laye walile ukukhuluma ngalesi sehlakalo esithi usachayela uzakhuluma nxa esephume emhlanganweni lapho ayakhona. Kodwa size saya emoyeni lokhu engakaphenduli. Yimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.